Sika disenda ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzibandlela 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC mnumzana Nelson Chamisa uthi uzethula ngenkani amazwi akhe avinjwe ukwethula izolo. Sixoxa lomgcini sihlalo webandla lakhe.
Akukhulumisane umlomo kodwa kuqakathekile ukuthi kumele sidinge umlamlankosi. Umlamlankosi lo ozabuya asincedile ukuthi sine kulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi letiyiliphi. Ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqo ukuthi ilizwe siyalikhipha njani edakeni kube lula.
Kambe igqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu engaba iqinisile na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuya emsebenzini yena ekukhefu.
Mozambique akuna sidinga ukuthi ngawuhambisi nokuthumela nje abafido khona ngani bengasimela ngoba kula any decision yade meliyenziwe ngu-state president ekuyarepresenteni khona ngani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla lakhe liyale imithetho encindizelayo ngokuvimba imihlangano yabo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokwalelwa ngamapholisa uqhuba umkhosi webandla lakhe eMbare izolo lapho wabekhangelelwe ukwethulela uZulu umbiko omqoka ophathelane lesimo selizwe. UChamisa uthi seza kwethula lumbiko ngenkani ngolwesibili oluzayo. Umgcini sihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo ugcizelele amazwi kaMnumzana Chamisa kungxoxo yenze lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Okwakhathesi Dunga, singathula siyafa, singakhuluma siyafa, singatshengisela siyafa, kwangcono sithi sizamile.
Ngezinye indlela lithi okungayisikufa yikuphi?
Kakhulu akufele ungaseyiwa kungaseyikufa. Uphume etshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akumelanga sidle inyama ngoba odokotela bathi kuqakathekile ukuthi sidle amambatatisi lembhida. Akungitshele elizweni laseZimbabwe wena uyakwazi. EmaNdebeleni thina umhlabathi wethu ngokufuya inkomo. Namhlanje siyazana naseZimbabwe kuthiwa singasahli. EZimbabwe lapha sasile nkampani okuthiwa yi-Cold Storage Commission eyayibulala inkomo eyayiyo number 2 umhlaba wonke jikelele ekuthengiseni inyama. Namhlanje sesitele ukuthi thina singa kodwa yena simbone phakathi kwendiza mthina elendiza emnyama esidla amangqina esicwala athi thina sidle imbhida. Imbhida yangikhona le yathi sifuna asinde namagwili afuna siwandle nawo. Sizawalima ngani kasila manzi. Laba esithi balamapulazi balamaploti asithi balemgodi. Umgodi wangikhona uzawumpompa ngani ungenamagesi. Njalo ukuthi uyethenga inhlanyelo yembhida leyo imali yangikhona kayitholakala ebhenki. Lapha ngezinye indlela akade efuna ukutshela umhlaba ngokuthi uzasivulala sifuna singafuni.
Wona umhlahlandlela uChamisa afuna ukuwethulela uZulu weZimbabwe kuyiwa phambili lingasichasisela ukuthi umumetheni kahle kahle.
Hayi, singayichasisela kahle sangithi uyazi ukuthi kumele lizwe ungavele indaba esiphumile kungonakala. Kuzifana nokuthi uPresident Chamisa angasa-address abantu ebavisa ukuthi ufuna benzeni. So sizanikela ilanga lakhe lapha zakhuluma ngezigalanga zaseZimbabwe lapho elizakuzakhona ukuthi umonite.
Umeli weMelika eZimbabwe uhlangane losaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamkhuthaza ukubana uhulumende kumele asungule inkulumo eziphatha uZulu weZimbabwe jikelele ezigoqela wonke umuntu kudingwe indlela zokususa ilizwe edakeni eliphakathi kwalo. Lingathini ngalinkuthazo?
Thina njengebandla le-MDC akunamhlaba yithi. Lokhu kwavela kukhethu. Silokhu sikhankasa ukuthi akukhulumisane umlotha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kumele sidinge umlamlankunzi. Umlamlankunzi lo ozabuya asincedise ukuthi sine kulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi ledilipi. Ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqothi ilizwe salikhipha njani edakeni kube lula. Manje basebenzile. Usehambe waya kukhula izikhukhula zabameli abamakukhethe ngo-2018 badliwa njalo ngabala abalandeli babo ephalamenti. Yibo athi yena yibafuna ukuxoxisana nabo. Abesethiya uPresident Tshanisa onguye owancintisana naye njalo kulobu bufakazi ukuthi waphuma namafutha amangaki. So lokhu kuyakhombisa ukuthi bavele bona ngabalaqinisa lokuthi bakhiphe iZimbabwe edakeni.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC ube khuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Igqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu wethule umbiko esithi okwenziwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ikwephula isekelo sombuso selizwe ngoba usephethe isikhundla sinye lomsekeli wakhe kukanti bekungafanelanga abasekeli bakamongameli bakhethwe ngasikhathi sinye ukuthi bazophisane. Izolo umongameli Mnangagwa ubese Mozambique lapho obekugcotshwa khona umongameli Filipe Nyusi. Umnangagwa uphinde wakhetha iziphathamandla ezizasebenza ehofisini yakhe umnumzana Walter Tafumanei owayengowebutho kanye lomnumzana Gaja Mazithulela owezemfundo. Ucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezembusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ngingabe kulokungathembani phakathi okuthize khona kasekusebenzeni yikho nje lokhu ebuya ethutha azekwenza lokhu aphume azekwenza lokhu aphume simbona bebuya ekhithini ezihlangana ezikwi-Presidential Advisory Committee wayi ukuthi ihlangane lo-Chiweng wabuya wazehlangana no-Minister we-Foreign Affairs we-China wabuya futhi waphuma elizweni esiyamelela ilizwe eMozambique lapho kugcotshwa khona uPresident Nyusi wina ama-election. EMozambique akula sidinga ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje u-ambassador khona ngani bengasimela ngoba kula any decision yade meliyenziwe ngu-state president ekuyariprezenteni khona ngani. Presidential Advisory Committee othi president bengayibona kunyela problem. Le-ke China tizilezima kakhulu kuyo ngenxa ye-relationship ekhona phakathi kuyachiwenga China maybe kukhona kwesabeleyo ukuthi maybe kungakhulunywa or something asazi khona lapho.
Abanye bengathi ngumuntu osebenza gadalana ukuthi lanxa yokukhefu yabe lokhu efuna ukuphathisa.
Akusikho ngisho nje bami kudinga ukukhulisile yikho khonokho kungathembani. Nxa umuntu ekulive kathatha ilive yakhe ayihlala phansi aphumule ayenze ezinye izinto zakhe esendlini ukuthi nxa ephendule emsebenzini wasuzaqalisela lapho esiya phambili uthiya sisola ukuthi ukuthi abantu abasebenza layo kabathembi angeke abathiye umsebenzi angeke abathiye ilizwe kodwa kabathembi ukuthi bayehluleka kabathembi ukuthi uyabesaba.
Ubone ingani ngempela kukhona okuzayenzakala kumbe ngabantu abacabangelayo ukuthi kuloko ongezwanani? Sesibonile ukuthi sokwedlula inyanga lezinyanga lokhu kwaqalisa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuchaya amanzi.
Yile supho lekhulu nalezi wanti zingachaya ikhulu loseziyo kasathembi ukuthi kuzayenzakalayo. Especially kungachaywa ikhulu abachaya omunye ikhulu bese sizoba kufaka esitulweni ngeke uphinde bathembe. Ngakho wathi kuchaya ikhulu sakala sama njengoba sihlala sitsho sama kwaba le-transition kwayakhethwa-ke so clear of abantu bonke abayenza ikhulu bengabi lesandla kuhulumeni elandekayo ngoba zilonge zikhona sabe kuyifuthi lowo muntu ongene ayenze lokhu bona bakuchayela ikhulu.
Umnumzana Masithulela lo mnumzana Tafumane bakhethwe kuhle yini?
Ama-retired, abasuke ebuthweni asemaningi kakhulu kuhulumeni. emaningi akhumakhala yonke indawo uhambe retired general retired banivani abantu abasuke ebutheni bonke basebephathiliswa. So it means ukuthi ilizwe phela sebeyiwe are now a military state ngoba ibutho leselibusiliswa kele repress sothe ebibe zepolice ukuthi president ugadelele ibutho ukuthi ilizwe lirane ngendlela ibutho efuna ngayo. So ake kuzani abanye amasabazela ukuthi ama-civilian besiye futhi inamba yabama-retired bonke laba abangena bezephathiliswa.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda.
Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary uthi ngokwehlukana kwabo kumele aphiwe US dollars eyokondla abantwana ngenyanga, aphinde aphiwe le $25,000 ngomnyaka yokuyame ngumkakhe ngoba ethatha izidakamizwa. Kodwa uMary uyala lokhu esithi uChiwenga nguye odla izidakamizwa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi uBishop Eric Ruona wesonto ye-Anglican esigabeni seManicaland ubotshiwe izolo ngamapholisa eZak esetheswa icala lokuphambula imali ezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700,000. Limali wayiphiwa phansi kohlelo lwe-Command Agriculture kodwa yena ubikwa wayiphambula.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, lisipha-ke imbono yenu eliyithumele ngemlayezelo ye-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Igama lami nguWilliam Umlilo. Ya manje ngikhuluma lani ngikwelapha kwele South Africa. Engikhona ngokusebenza kodwa ekhaya ngiphuma enkaya kwaSigobokhobo. Mina ngicela ukukhuluma mayelana le simo sekhaya kakhulu ngemali ukuthi siyakhala ekhaya, abantu bayakhala laphana, wonke umuntu nje. Imali le esayiniwe eyafakwayo ukuthi singasasebenzisi imali yakwamanye amazwe kodwa sisebenzise yona yethu, abathi ngeyethu izimdola. Mina ngombono wami ngibona ukuthi kungcono ukuthi uhulumeni wasekhaya okamnumzana Mlangagwa abuyele asebenzise futhi i-American dollar, imali yakwele Melika, ngoba ungathi uyabona manje bayasebenza abantu ekhaya, yebo, kodwa imali abayiholayo bahola nje igama, ayibasindawo le mali. Izinto amashopo ziyadula ukuthi le mali abayiholayo mhlawumbe into ongazivala nje ezijengana empilweni ukuthi ziphilise umuntu azikwazi ukuthi zibe nelisi. Khobe ngithi mina ngombono wabo kungangcono kubiselwe nje, kube bayacabanga ngcono becabange nabantu, kubiselwe yona imali yasikwena imele ukuthi buyisebenza laphana mhlawumbe leranda kwele South Africa, ngoba bona nabo abantu abaphezulu ezikhundleni basebenzisa imali yakwele Melika, bayisebenzisa imali yasekhaya, bajike lapho nje bathusele abantu bethu basebenzisa imali yasekhaya. Into eligama nje kuyafana nje ukuthi yithishu lana, imali engalasindo ma uyisemkambo yezimali. So zathiwe labantu bamabhizinisi ekhaya laphana babadonsa kanzima ukuthi yebo kuzothengwa ngayo imali yasekhaya bathengise ngayo, kodwa isikhathi esiningi kanti siyabuka siphila ngaphandle kwamazwe njengabantu bamabhizinisi laphana, bathenga izinto lapha kwele South Africa or eBotswana or kwele Mozambique. Ukuthi utshintshe imali yasekhaya evele inesindo esincane kwezinye imali yemkambo yemali, usiyathenga impahla efanele uzozithengisa elizweni kula amanye amazwe, kuba nzima. Dasoya uthole ukuthi amabhizinisi bhota wasekhaya amanye agcine evala, abakwazile ukuthi baphile mhlawumbe, yibo uthole ukuthi into zakhona azithengeki, bazama ukuthi bethi
kulingane imali abazoyithola lapha ekhaya, le mali mase beyitshintsha bekwazi ukuyathenga iy'mpahla abazithengisa lapha ekhaya. Ma bethi bayabuka ngemali yasekhaya leyana, asinamali lapha. Liyana nje ngingayibiza into efana lethiswe liphepha nje elibhalwe iy'namba mhlawumbe $20 nje imalini $50. Kodwa ma uyise emkambo wezimali ufana nomuntu ongaphathanga lutho. Sekho into ngombono wami kube nje bayacabangela abantu uZulu. Babuyele futhi kule nto besiphila ngayo, isikhathi besiphila ngaso kudala ukuthi kusetshenziswe imali yakwele Melika ne-rand we-South Africa. Mhlawumbe lalale lepula leBotswana yizo imali mhlawumbe ezingenza ukuthi ilizwe liphile njengale nto eyayenzakala ngo-2008. Ngiyabonga.
Sithola njani basakazi be-Studio 7? Mina ngapha ewange-West Constituency. Nje before under Chief Mbutu Dube Ward izolo besechisima primary school ya amateacher bangile ngo-10 o'clock ekuseni bekhona abantwana bekhona sibili bangafundisi bashiya bathi khona abantu abangicinga nini ngokwafundisa amakhaya ngoba bazafika lo nyanga babona sobefundile ezilonga imali bengakhwelanga ngamla njalo bengihambe futhi ethini ngihambisa amabhuku omntwana kwaba into efanayo amateacher babe ngo-10 njalo futhi bebhoda nje bezihambela nje emaklasini lapha lapha bengafundisi akunzima ezikole lapha izo evindla secondary school ngizokuthiwa amatiacher ivumunye wathi ehambile esikolo banali and also le namhla futhi bemisele ukuthi abahambakulatisa khona ngale evindla sayikukhona namhla ngapha eshishima primary school sisize ngoba thi nama iy'nfomo zithengile amabhuku zithengile sabamntuabezi bafunde but amatiacher bathi khona ihlonye imali yabo iphansi hayi inzima lo nyaka
awu linjani izihlobo zami hesh I think lapha mina ngi-challenger ubaba uGawule lapha akaphendulanga laphana umbuzo lowo kade ubuzwa laphana ngokubulawa kwenziwa abantu laphana ngoba nje esithi yena laba abe women rights bakhuluma amanga kabafuna ukuthi i-government yaseZimbabwe ilungise izinto izilungisa njani nxa abantu bebulawa akaphendulanga ukuthi abantu babulawa laphana uyavalavala bese ngibuya khona lapha uqina ngalokho khathe sesikolo nazo ziyavulwa amatitsha kaye esikolweni ngenxa yokuthi akula mali waye bengaqini bakhulume izinto ezinjalo bamele phela khona lokho ukuthi abantu bathole izimali ezeneleyo bahambe bayefundisa abantwana bezwa njani nxa kusifa imfundo kambeni ubaba uGawule kungabe ngabakha abantwana abakusituation yona leyo kumbe owakha umntwana engutitsha esehola $30 kambe ukuthi yena ngabuzwa njani siyakwazi ukuthi yebo phela njengoba yena ekhona ngale duzane labo president udla kamnandi yonke into yakhe imthwebelele kodwa hamba phela khona ngale lapha vela khona umgwaqo kambe wona ukuthi right ngale ngihlala ngisizwa ukuthi umgwaqo wakubo khona ngale ungamagodigodi konke khona lokhu kakubona umsebenzi ukuthiwana bekhuluma ngezinto nje eziyusilesi kulokuthi bakhulume ngezinto eziyusiful yaze angikwazi ukuthi abantu bakithi kanti banjani okusizwisa ubuhlungu yikuthi ngumuntu owakithi kanye okhuluma izinto ezinjalo kamele phela ukuthi abantu bahole bathole imali eyeneleyo bahambe bayefundisa abantwana ezikolo khathesi izikolo zivuliwe amanye amatitsha kayanga izikolo akalayo imali abalayo imali bakhulumele ubamele phela ababagawuli ubakhulumele ubamele labo bathole ukuthi bahambe beyefundisa abantwabethu bedlile basutha bathole imali labo yokubhadalela abantwababo amafizi ezikolo konke lokho siyakudinga mina ngikhangelela ukuthi vele abantu bakithi ababe bekhona ngale phezulu simeleni phela likhuluma into ezizwakalayo ayikhona ukuthi liyabe lithona nje li-challenge ezinye izinto elizikhangeleyo ukuthi abantu bakhulume iqiniso ngenxa yokuthi iqiniso alifunakali kuphela nje kuphela awu nkosi yami hayi hayi alike likhule abantu abadala alike likhule siyalihlonipha mpela
siyalihlonipha. Hayi, maluphahla lo okhulumayo usekhabroni.
Siyabonga maluphahla labo bonke abasithumele incwadi zabo ze WhatsApp lilakho ukuthi lisithumele lani incwadi zenu imlayizelo yenu nge WhatsApp bakhona njalo kade besithumela kuhlelo kuFacebook siyazi ukuthi bakhona abakuFacebook ukhona uJerry Ndlovu uthi amavuko omsakazi uhlelo eZimbabwe yonke into inzima ngenxa yokuphatha ngolunya njalo ukufakana ezikhundleni ngobungane loba engasilungelanga leso sikhundla umnankagwa nethimba lakhe sebesenza ngalo asobantu abangasa iZimbabwe phambili ngabantu abafuna ukulungisa impilo zabo akukho okunye kutsho uJerry Ndlovu hayi lilakho lani kusithumela imilayezelo yenu siyabonga.
Selizaqala idale leSenate yeMelika ukuthonisa uMongameli Donald Trump kulandela ukwethulwa kwamaphepha awe impeachment. Izolo usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi uze wethula amaphepha akade emelelwe ukuthi luqale uhlelo lokudingisisa ukuthi uTrump engasuswa na esihlalweni. Kulandela icala letheswayo elokuthi wafumbathisa umongameli wakwele Ukraine ngoncedo efuna ukuthi kucutshungulwe omunye wabadinga ukumncintisa kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo. Kunjalo nje, ibandla lamademocrats selilungiselela ukhetho lokudinga uzamela leli bandla kukhetho lukamongameli kulandela ingxoxo-mpikiswano yokugcina iqhutshwe izolo ntambama edolobheni le-Iowa. Ngaba yisithupha abancintisayo ukumela ibandla lamademocrats. Kuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo waqala ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kulabo abancintisayo.
Well, I think sizobona ngeIowa okuyiyona abazoqala ngayo emavikini ambalwa azayo. Usually Iowa yedithemenayo ukuthi abantu abakonsider ukuthi ba serious ngabantu yibaphi. So iIowa ilandelwa yiNew Hampshire and then lapho sizobona ke makuthi lo wine eIowa nguye futhi ozowina iNew Hampshire. Esikhathini esiningi ungawina iIowa leNew Hampshire hayi kutho ukuthi abaningi baqala ukuthanda ukulandela ngoba kusho ukuthi babe sebebona ukuthi abantu abaningi bavumelana lawe. Then sizothi masukuyiwa kubo North Carolina labo Super Tuesday. Lapho amanye ama-state wonke lapho ama-delegates avota khona kula esezobona khona-ke kahlekahle ukuthi hhayi ngubani oseqhubekela phambili.
Kodwa vele ngalesi sikhathi singathi ingqongqothela ngubani?
Hhayi okwamanje kunzima even uchairman we-DNC ama-Democratic Party uchilo ma evula i-debate wathi be-interview abembuza ukuthi ungasho ukuthi ngubani obona ungathi nguye ozophumelela watsho la wathi uyazi anyone ozokutshela ukuthi uyazi ukuthi ngubani ozophumelele ayokutshela amanga. So lama I think ngivumelana naye ngoba ungathi bangothiki lo bhanqa abaningi bakhona. So kungaba kunzima kakhulu ukuthi umuntu atshe ukuthi onguye ozophumelela ngubani kahle kahle.
Kodwa sesikhangela izimo zabo ngubani ongamisana ngcono lo mongameli Donald Trump.
Mina ngokubona kwami uWarren lo Sanders balenkinga yokuthi basesandleni senxele kakhulu. USanders uwaposta kwezinye isikhathi ukuthi yena uyi-socialist. I-America ayizwani le-socialism. Into evele from kudala yayilwiswa i-socialism, communism. So anyone ozi-associate lokuba yi-socialist, I think ama-chances akhe ukuthi convince ama-Americans amaningi ukuthi amvotele ayancipha kakhulu ngoba in general ama-Americans i-socialism abazwani la. So uBernie lo Warren because of that ngibona ungathi kuzoba lohlupho ma ukuthi bangambhithi uTrump. UBiden ule good opportunity ngoba ule experience enkulu kakhulu especially ku foreign policy and njengoba sibona nje uTrump kose wasifaka empini le Iran so into enkulu kakhulu ebikhona ku debate lapho. So umuntu ofana lo Biden I think uyaphila kakhulu ebantwini abaningi ngoba ule experience plus also bengu vice president ka Obama obethandwa kakhulu ngabantu abaningi abamvotela kabili ukuthi abe ngupresident. So uBiden I think ule name recognition plus ukuthi ukuwasebenza lo Obama plus le experience alayo uma abantu bengawukhangelisisa sobhekane yena lo Trump I'm sure Biden angambeat to Trump. Kodwa we can't write off abanye abafana labo Klobuchar labo Pete Buttigieg.
Isehlakalo se-Iran lese impeachment ubone ngani ungambisele emuva uMongameli Trump kumbe hayi usekelo lakhe luyahlala lunjalo.
Impeachment ivele simbisele emuva ngoba wokuqala impeachment ngingathi isteyin lesana esingaphumiyo ungazi ukuthi wathe kanjani ungazi ufake ibleach enjani isteyin esipermanent leso. So uTrump forever uzowaziwa njengopresident owa impeachwayo. That on its own I think kumbisele emuva olwe Iran lolobulala uGeneral Suleimani lolu lalo lungathi luyinkinga ngokubana kazanga consult iCongress and ungathi akakacaci kahle i-reasoning yakhe ukuthi ukhetheleni isikhathi leso sokuthi akwenze. So abantu abaningi babona ungathi ukwenze ukuthi adivete ingxoxo asuse ingxoxo from udaba lwe-impeachment lolu ukwenzela ukuthi abantu bafocus edabeni i-debate ishifte to udaba lwe-security lempi lani lokuthi yena uzithi u-strong ngaka wenza ama-decisions a-strong ngaka akafani lama-democrats a-weak. Impeachment of course iyaqala sizwile namhlanje u-speaker Nancy Pelosi o-House announcer ama-managers sebe-ready ukuthi ba-hande over ama-articles of impeachment to i-senate. So I think emalangeni azayo la i-focus izobe kwi-impeachment. Ngibona mina kwizinto ezi-negative even though yena maye-Twitter uthi kuzomnceda kakhulu ngoba abantu bazobona ukuthi yi-witch hunt noma yini le ayibizayo ne-impeachment.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia khonapha kwele Melika.
Hello? Hey, you charge office in. You think you charge office in? I'm not a problem. I'm going to go to the charge office. I'm going to go to the charge office. I'm charge office. Sorry, my sister. I'm sitting here charging my phone. Okay, fine. Charge.
Kati vele church office kuchajwani ya yabuza insizwa hayi yasigqibela ke usihlelo lo lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo 7:30 kumbe isikhathi sinye ngo 6:30 ekuseni kusasa. Igama lami ngu Chris Gande, libe lelanga elihle.